uyabona ukuthi vele ukuthi waphosisa ukukhuluma ayisoqiniso ngoba into enjalo kayisozikhulumeke ku-press conference uJonathan Moyo khona utsharamba ekhona. So kutshengisela vele kuyaveza vele ukuthi uhulumende lo nguhulumende osebenza ngokuqili ngokuqibilisa labantu ukukhuluma amanga. So kuyangisa ukuthi Chinamasa engu-Minister of Finance i-reputation yakhe sibhildiswa hhathi kakuveze ukuthi uhulumende wezanu kwethu nguhulumende wokuqili.
Bakhona abe-MDC abathi kaxotshwe umnumzana Chinamasa ngoba uyehluleka, lokhu kutshengisa ukuthi uyehluleka umsebenzi. Ungathini wena lo?
Ukuphotha phela ngisho abantu bezanu phezele baxoxana nje nxa vele ukuqondana le-politics zabo bona. Kodwa ukuwehluleka umsebenzi kayiso into kulamaminista amaningi ezanu phezu ayehlulekayo. U-Dr. Male wayesithi kulokudla okuningi nengikhona kungenakudla vele baningi kakhulu esingabakhuma ngamabizo. Ukwehluleka umsebenzi kuzanu phezu uyehluleka nje nxa ungasapoti umgabe. Nxa usapoti umgabe usekele umgabe usehluleka khona ukusebenza okusebenzayo vele awusoze uxotshwe.